Ngithathe leli thuba lokubonga uSandra Nyaira ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 13 Ntulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbona njengani umthetho melo ngenela amapolice abe involved bayenza ama investigations abo first. Ulend Baron de ona leyana kumele bekhulume laye first. Benika abantu izimali zabo bengakhiphe ezindaweni lapho ebehlala khona.
Umansipala weHarare usungule uhlelo lokubhidliza izakhiwo azithi zakhelwe lapho kungavunyelwa khona ngumthetho eqala ngemzini weGlenora C. Iningi labalobi bezimbabwe bebelokhe betheleka besethula amazwi abo enduduzo abanye bebuthene emzini womlobi odumileyo umuyi umnumzana Tshenjerai Hobe obhubhele eNorway ngesonto.
So lapha sizonika imali yokuthi iqalise umsebenzi wethu. So i-capital yehluphayo eZimbabwe kodwa ama-ideas maningi, abantu bakhona maningi, yikho phela sifuna abanye abantu bephume besebenze e-America bezenze e-South Africa, kusho ukuthi iZimbabwe ukuzwela abantu abanelwazi ukuthi singasebenza kanjani.
Abasakhulayo abeZimbabwe abaqede izifundo zabo kwezamabhizimusi ngempela sonto phansi kohlelo lwe-Tony Elumelu Entrepreneurship Program bathi bathole ulwazi olujulileyo phansi kohlelo lolu oluzabaphathisa ekuphakamiseni amabhizimusi abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umansipala wedolobho leHarare usungule uhlelo lokubhidliza izakhiwo azithi zakhelwe lapho kungavunyelwa khona umthetho eqala ngemzini weGlenora C emva kwesikolo seKundai Council Primary School okungincelane lomuzi weGlenview 8. Intathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathenga amastenzi kulindawo bathi umansipala umane wabafikela nje waqala ukubhidliza lezi zindlu ebesezakhiwe zisezibangeni ezehlukeneyo. Isikhulumeli sikamansipala umnumzana Michael Chideme utshele intatheli zindaba ukuba okwenziwe eGlenora yinto abekade behlezi beyixwayisa uzulu ukuba angaze akha lapho kungavunyelwa khona. Wathi umansipala uhlala ixwayisa uzulu ukuba angaze aphonge ukuthenga izitanda ebantwini angabaziyo njalo adingisise kuqala ulwazi phezu kwalabo abawathengisayo kwazakale ukuba basemthethweni loba hatshi. Wengeza uChideme ukuba umansipala usungule lolu hlelo ukulungisisa lokho obekusenziwa ngabanye ukuya kwakha yiloba ngaphi, iningi yalezo ndawo zingekho emthethweni. Umnumzana Themba Nkala waseGlenora C ngomunye walabo ababone lokhu kusenzakala.
Mina nibona njengani umthetho kumele ungenele khonapho ngoba kuthi abantu bayakhe izindlu zabo up to estate yonaleyi kutsho ukuthi kulomuntu owabhenefitayo kulo land baron owathengisa iland njalo nje kulo councilor owendawo leyo. Mbona njengani umthetho melo ngenela amapolice abe involved bayenza ama investigations abo first. Uland baron de ona leyana kumele bekhulume laye first, benika abantu izimali zabo bengakhiphe ezindaweni lapho ebehlala khona.
Wathi uNkala bekumele umansipala aqale atholise laba bantu indawo lapho abangakha khona anduba ababhidlizele abakade sebezakhile, ethi kodwa akavumelani labantu abenza okungekho emthethweni.
Ukuswela kwabantu indawo yokuhlala kuyafaka kuma-situations amanye ukuthi bathatha ama-desperate measures ukuthi umuntu uyafuna ukuthi ethole indawo yokuhlala. Mangeka okwakhathesi ubona njengani sokula abantu ababhenefitayo. In between khonapho zathola ukuthi umansipala lo muntu lo uLand Baron bayabezwanana. Kodwa sekusifikele isikhathi sokuthi akusela umuntu wonke sophonga ukuthi alo nguye ole problem, lo nguye ole problem, but iproblem igcine isebantwini, umuntu is a victim kodwa akaso problem in this case.
Abaningi abakhulumisana le Studio 7 batshengisa ukukhathazeka ngoba bethi bemotshe imali eningi ukuthenga izitanda lezi kanye lempahla yokwakha izindlu esezibhidliziwe. Laba bantu bathi la kungamastanda abethengiswa ngumnumzana Thafazwa Machemedze waseGlenview Area 8. UMachemedze ubikwa enguye obe ngumphathi sikhwama njalo umuntu bekumele aqale ahlawule amakhulu ayisithupha amadola $600 ye-deposit. iStudio 7 ayisanelisanga ukukhulumisana laye uMachemedze ngesikhathi loludaba lulotshwa. Ngemva kwalokho umuntu betholiswa indawo eyisilinganiso sama-square meter angamakhulu amabili 200 square meters, njalo istanda ngasinye besibiza inkulungwane ezimbili zamadola $2,000. Zilichumi lanye izindlu ezibhidlizwe lamhla kulindawo, njalo umasipala uthi akayi kubuyela muva ngoba efuna ukulungisisa isimo sedolobho leHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi labalobi beZimbabwe bebelokhe betheleka besethula amazwi enduduzo, abanye bebuthene emzini womlobi odumileyo uMoyi uMnumzana Tshenjerai Hobe webhubhele eNorway ngesonto izolo. Omunye wabalobi odumileyo obengumngane omkhulu kaMoyi uMnumzana Chirikure Chirikure uchaze imfa yakhe njengokulahlekelwa okukhulu, hatshi okwemuli yakhe kuphela kodwa ilizwe lonke jikelele. Njalo okudanisayo ukuthi ufele ekhatshana lasekhaya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalobi eyeZimbabwe Writers Association ongumbalisi ekolitshini le-University of Zimbabwe owake wafundiswa nguye uHobe uthi ingwalo azibhalayo zaphatha inhliziyo zabaningi, njalo zinika ithemba zizaqhubeka zikulesi simo lanxa esesitshile. UHobe ofe eseleminyaka engamashumi amahlanu lathoba munemunye 59 obulewe umkhuhlane wezinso ekwele Norway ezifundweni ze-Writers Project Fellow e-Brown University Watson Institute for International Studies. Ube seNorway nje kususela ngomnyaka 2001 lapho abaleka khona elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe. UHobe waloba ingwalo ezithize kanye lenkondlo, wathola imivuzo efana le-Noma Award ngomnyaka 1989 ngogolo lwakhe Bones, owe-Jema Africa Award ngomnyaka 2001, owe-Zimbabwe Writing Award ngo-1987, leminye eminenginengi. Uchiye umkakhe labantwana abayisithupha. Imuli yakhe isemalungiselelweni ukuthi asiwe ekhaya ayengcwatshwa lapho adabuka khona. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ezizimeleyo zibambe imihlangano lezakamizi zeChitungwiza yokufundisana ngokuhlaliseka engqondweni ngemva kokubhekana lodubo ezikhathaza inhlalakahle zabo lemuli zabo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeChiedza Community Trust isebenzelana nenhlanganiso yeTree of Life zilomhlangano wezifundo ophela lamhlanje zokuphathisa izakhamuzi zeChitungwiza ezilokukhathala empilweni zabo, njengokuchasisa komqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust ongenelayo lomhlangano uMnumzana Mavela Sikhumalo.
Abantu babuthene lapha, iworkshop leyi ikhangela indaba zokuphila ukuze abantu bahlangana la ngenhlupho ziphi njalo bangazi bangaphuma kuzinhlupho lezi njani. Abantu laba abalapha abaningi bakhona ngama organizations asebenzela lapha eChitungwiza, kakhulukazi labo abake babhinywa njalo labanye abaphila balegciwane le-HIV kumbi AIDS.
UMnumzana George Mangabo wenhlanganiso yeChiedza Community Trust uthi abantu abaningi babhekana lenkinga ezithile eziphatha impila kahle yabo, ethi bahlanganisa abantu abalenkinga ezinje ukuze benikezane amacebo ukuba bekhululeke empilweni zabo. UMnumzana Dingilizwe Dube ongenelayo lomhlangano uthi imihlangano enje iphathisa kakhulu uZulu.
Kuyavula ingqondo, sazane ukuhlalisana kuhle nokuthi ubuntu uqalisa njani. Kuqalisa ngami mina, kulandela umuntu olandelayo, kusiya kubantu bonke. Uthando lokuhlonipha lokuhlalisana kahle. Iyokushophela le yezama ukuthi sivule ingqondo, sazane sithoniphane sibe ngabantu.
Okhumala uthi inhlanganiso yeChitungu Zararies and Trust ingena lomhlangano ukuze ifunde layo ukuba kuqhutshwa kanjani abantu bethole uncedo njalo yenelise ukuqhubekela phambili ngemva kokuba lezi nhlanganiso sezisuke kulindawo.
Kusasa manxa bona sebesukile lapha eChitungwiza siyakwanisa thina ukusala sincedisana lama members ethu kwezinye inhlupho abahlangana lazo ama facilitators lawa basuke eMapvuku abanye basuke eGlenview abanye basuke eBoth manxa sebehambile sifuze thina abantu bona laba bakhona apha ababuyile basale bekwanisa ukukwenza under the banner yeChitungwiza Residents Trust.
Uma ngaba uthi imihlangano enje bayihlanganisela lezi zinto ezifana lemidlalo yenguqu njalo bekhuluma bekhululekile endaweni esifana langaphansi kwezihlahla ukukhuthaza abantu ukuze bekhululeke benelise ukuphathiseka bengelanhloni. Udube uthi babona ukudilika kwamasiko so kubangela ukuba kube lendubo ezifana lokudlengulwa kwabesifazane kunye lesifo sengqulaza.
Abasela abantu abasahloniphi njengoba ngijilo konke ukuthi umuntu kumele ahloniphe ukuqala. Singakwenzi konke lokhu sokunjani sokuchithekile but khathi sokuyinto ngathi it has gone haywire abantu kabase akusela kufanele la kudala ukuthi othi ungayenza anything la even umuntu engasomzali wakho abantu kabasela lokhiyana ukuthi azobaba wami wena channel yami wena ngihlonipha isekho.
Umnumzana Mangaba uthi udubo olukhulu olukhona ngolwabantu abagcina sebefuna ukuthatha imiphefumulo yabo ngenxa yendubo abalazo ethi ukubahlanganisela labanye abalenkinga ezifanayo kubenza ukuba bebone impilo ngendlela etshiyeneyo. Ethi iningi labantu abalenkinga ezinje ngabantu abadilizelwa izindlu zabo kuleli dolobho, abantu abahlukuluzwa kudlakela lwezombusazwe, omama ababanjwa inkunzi kumbe ukudlongulwa, abantwana ababona abazali babo bekhathazekile kunye le mizi ebhekana lenkinga ezifana lokusilela kokudla. Ethi imizamo yokufuna ukumisa abantu abaphila ngokuzithengisela ezitaladeni okwenza ukuba benze imisebenzi yabo kungengezelela lolu dubo emadolobheni ajeneyo. Uhulumende lamakhansilo nathi akamisa abantu abanje imisebenzi yabo kodwa ukuba bafuna kuphela ukuba besebenze kakuhle ngokusemthethweni njalo besebenzela endaweni ezivunyelwayo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 busiyango half-past 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la shortwave 4930 12080 la ku 15460 kilohertz. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela imbali kamuyi oye ngumlobi odumileyo uChenjera Yobe obhubhele izolo eNorway. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaqhubekele phambili esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemhlanganeni wokulungisiswa kwezikhali ze-nuclear phakathi kwele-Iran lamazwe ayisithupha omhlaba agoqela ele-Melika babikwa sebeseduzane lokugqiba lezinkulumo ezithethe umnyaka lengxenye ukuze kulobelwane isivumelwano. Omele i-Iran umsekeli kaMpathi Ntambo wobudlelwane lamanye amazwe lomhlaba umnumzana Abbas Araji uthi ulethemba lokuthi zizagqitshwa kakuhle laloba nje kuleseselokunye okulutshwana okungakavunyelana. Kuthi ke uhulumende weChina uthi umsebenzi wokuthengiselana lamanye amazwe wehlile ngesilinganiso phose sokuyisikhombisa ekhulwini 7% kungxenye yakuqala yalomnyaka 2015 okungabe kubangele ukwehla kwempahla ebeziphuma elizweni. Abasakhulayo abeZimbabwe abagqibe izifundo zabo kwezamabhizimusi ngempela sonto edluleyo phansi kohlelo lweTony Elumelu Entrepreneurship Program bathi bathole ulwazi olujulileyo phansi kohlelo lolu olulakho ukubaphathisa ekuphakamiseni amabhizimusi abo. Untungameli Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Balitshumi lambili abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke kulolu hlelo okwenyanga ezintathu beseZimbabwe njalo ngempela viki bagqibe izifundo zabo ngokuya kwele Nigeria. Umnumzana Tawanda Muswaire, umqondisi wenkampani esebenzisa ingcekeza okulungisa impahla, iGoshen International Private Limited, uthi lujulile ulwazi aluthole phansi kwalolu hlelo.
Ndiyabona eZimbabwe kugcwele abantu abanama ideas amaningi, kodwa inhlupho esihlangana nayo inhlupho yemali yokusiqalisa amabhizinisi ethu. So lapha sizonikwa imali yokusiqalisa umsebenzi wethu. So i-capital yehluphayo eZimbabwe, kodwa ama-ideas maningi, abantu bakhona maningi. Yikho phela sesibona abanye abantu bephume besebenze e-America besenze e-South Africa, kusho ukuthi eZimbabwe kugcwele abantu abanolwazi ukuthi singasebenza kanjani. Kodwa i-capital yiyo ehluphayo khona eZimbabwe.
Umuswayere uthi uthokozile kakhulu ngemali azayithola phansi kohlelo lolu, yona athi izamncedisa kakhulu ekuthuthukiseni ibhizimusi lakhe.
Andiyabona ukuthi eZimbabwe kulama business amaningi avaliweyo ngenxa ye-economy yethu. So lapha sifundiswa ukuthi sibe lama business angavaliwe aphumelele, sikwanise ukuthi sinike abanye abantu ithuba lokusebenza lapha ekhaya eZimbabwe.
Amazwi kaMuswayire agcizelelwe ngunkosazana Melissa Mazingi, yena othengisa impahla ebulenjini be-internet esitolo esithiwa yiZ-Lebo. Uhlelo lwe-Tony Elumelu Entrepreneurship Program lusungulwe ngusomabhizimusi we-Nigeria umnumzana Tony Elumelu nyakenye ngenjongo yokuncedisa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Bayinkulungwane eyodwa abaphatheke kuhlelo lolu njalo umuntu munye ngamunye uzathola imali engangenkulungwane ezilitshumi phansi kwalolu hlelo. Abanye abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke kuhlelo lolu ngabathi uMark Wilton Chikwenengere, uMehluli Dube, uIgnatius Tichaona Zingirai, uSenzeni Mpofu, Kelvin Victor Mtutu, uJohn Mokesi, Ian Mutamiri, Tendai Muomo, Herbert Nderezina, Lotina Shenyoni. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Esigabeni sethu sezempilakahle, izakhamizi zakoBulawayo zithi abaphathi besibhedlela sempilo sebeqalile ukulandelela izigulane ezingabhadalanga ngasikhathi sinye, kuphuma imbiko ethi sebeze bebamba izidumbu ukuze zingaphumi andubana izihlobo zihlawule imali yesibhedlela. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Isibhedlela sempilo esiphathisa izigulane ezivela ezansi kwelizwe sibika sesigcine izidumbu zalabo ababhubhe bengakhiphanga inhlawulo yokwelatshwa kanye lengwalo eziyabe zidingwa izihlobo ukuthi ziqale ukulungiselela umngcwabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi isibhedlela lesi kanye lezinye ezinkulu zikahulumende elizweni zingela mali yokuqhuba inhlelo, njalo le mpahla esetshenziswayo isigugile osokwenziwe kwavalwa izindlu zokuhlinzela amathiyetha ayisishiyagalombili kwasala amane kuphela kwesempilo. Udubo lwempilakahle kulumhlubulo welizwe aluqali lonyaka ngoba izibhedlela eziningi kulumango okuyizo ezazikhangelelwe ukuphathisa lesi sibhedlela ngokwelapha izifo ezincane azisela madokotela osokwenza iningi labantu eligula lisemadolobheni agoqela iWange, iMaswingo, iGweru kanye leBite Bridge lize koBulawayo esibhedlela sempilo. Unkosikazi noMathemba Moyo oyisakhamuzi uthi leli lihlazo ngoba udubo soluqede ubuntu bonke kuZulu ngoba kwakungaziwa ukuthi izikwelede ziyabuzwa abantu befelwe. Umsebenzi kahulumende uvele yikho ukukhangela abahluphekayo, kodwa nxa sokuyibo njalo abathwaliswa nzima uthi kufana lokuthi isibhedlela lesi sesigadla intwala ngewisa.
Daba lokuthi usanda kufelwa behle benilandela isibhili yami, mina ngibona kuyinto enzima ebantwini ngoba khathesi abantu abaningi abalamali. Abanezibhedlela ziyakwanisa ukuchuchisa igovernment ukuthi ibancedise ngemali yezibhedlela ngoba ebantwini shuwa abantu abalamali kulenzi insuku kunzima ebantwini.
Isakhamuzi umnumzana Nomen Dube uthi uhlupho lwezibhedlela lamakliniki sokulesikhathi eside lukhona kungakho sokumele uhulumende enze amacebo okuthi lolu dubo luqedwa njani. Eveza ukukhathazeka ngokuqhubeka kuthiwa uZulu abhadale lanxa engenelisi uthi kuthiwa babambe muthi bani ngoba okwenza baze empilo bengayi kulezi zibhedlela ezidulayo yikuthi abalawo amanye amacebo ngaphandle kokuya kulezi zibhedlela zikahulumende ezikhangelelwe ukuphathisa abaswelayo.
Uhlupho lolu oluwele isibhedlela sempilo, isibhedlela esikhulu kakhulu esikhangela abantu abavela ezigabeni eziningi olokuthi sesiswele imali, lolu luhlupho olukhulu kakhulu ebantwini bakobulawayo labantu abavele emakhaya abakhangelele ukuthi impilo zabo zibe ngcono uma befika kobulawayo. So sikhangele ukuthi uhulumende ngabe uyanceda angenele ukuthi uhlupho lolu lwempilo lube nganeno ngoba nxa sikhangela impilo sikhangele impilo yomuntu ukuthi iqakathekile. So kumele uhulumende eqakathekise impilo ukwedlula ezinye inhlelo ezikhona ezwe.
Unkosikazi Siphiwe Mafu isakhamuzi njalo yena uthi ngaphandle kokuswelakala kwemali lempahla yokusebenzisa sona isiphatho sivele kasisekho izigulane ziphatho angani azilamvumo yokuza kulesi sibhedlela. Kungakho uthi akumangalisi ukuthi lanxa usufile asikho isiphatho kanye lenhlonipho osokuze kubuzwa izikwelede phezu kwesidumbu sakho.
Kulusizi kakhulu ukubona uhulumende wakithi esekhumbula ukuthi ayekele izibhedlela zigcine abantu asebezifele emosha evele ingasebenzi kuhle ebolisa izidumbu zabantu ngemva kwensuku ezimlutshwane ngenxa yokuthi kuthiwa abantu balezikwelede. Abantu ababhubha bebhubhela esibhedlela sikahulumende ngabantu vele abaya bengasebenzi kumbe bengelamali.
Wengeze esithi zakhamizi kaziyekele isibhedlela lesi sigcine lezo zidumbu nxa sifuna kumbe sihambe emthethwandaba sithole ukuthi limali ingabhadalwa ngubani onguye osala ethwele umlandu kamuyi. Uthi nxa umuyi engumuntu omdala ovele ezehlulekele ukubhadala inhlawulo yesibhedlela ngubani okuyabe sokumele athwale lowo mlandu.
Umuntu oyabe bhubhile nguye oyabe lesikwelede imuli iyabe ingena nxa sokuthiwa sabasasithatha isidumbu ngenxa yokuthi kulesikwelede. Uhulumende uzidalela udubo olukhulu kakhulu ngoba abantu bazaziyekela lezo zidumbu basebezithini bona sezibuthelelekile khona ngale. Amasosha aseyasebenzi kube siyagqibela abantu zonke insuku ngoba kangibona ukuthi abantu bayabe sazidubha ngani ngomuntu osezithulele uyabe sehambilelwana umuntu kasazi lutho. So uhulumende kusho ukuthi uza kuba lenkulungwane zezidumbu ezibuthelelweyo ngenxa yezikweleti.
Umfundisi welinye lamabandla okholo lwesiKristu kobulawayo uBishop Trust Sinjoki uthi kungumlando wamabandla ukuphathisa labo abathe behlelwa ludubo olufana lemikhuhlane lezimfa. Kuqakathekile njalo ukuthi kuphathiswe isibhedlela lesi kunhlelo zokudinga imali ngoba uthi le yiyo imfundiso yamakholwa ukuze ubuntu bungapheli emphakathini.
Indaba yokuthi amabandla achiyeneyo asebenzana lezibhedlela ikakhulu ngasikhathi indaba naleyo ukuthi impilo mbona ngani isembhalweni sibili iright ngoba sombona ngani vele uJesu la wacho nje ukuthi vele irole yamabandla yechurch yikuthi isebenzelane ndawonye lalabo abafuna ukusiza impilo zabantu. Kusembhalweni njalo abazawamele bakwamukele ngendlela yokuthi vele umbhalo la ujo njalo.
Unkosazana Precious Mlawuzi oyisakhamuzi laye uthi isibhedlela asiqhubeke sikhulumisana labo somabhizimisi lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthola ukuphathiswa ukuqhuba umsebenzi ngoba lokhu okukugcina izidumbu akungeke kwasiza okuya ngapi.
Yikuthi i-government yethu mina ambona ngani kuningi vele esikuyehlulekile okuningi. Yiwo ume uthi ngavele bone lokuthi imachinery le mithi konke uthi abantu bayathola ukuthi bancedise ukuthi basile but ngendlela abayenza ngayo iminyaka yonke leyi ngibona ngani sokungcono khona lokuthi nxa uyikuthi kukhona omunye umuntu ongauthi nxa usitsho ukuthi babuyele futhi bafike bacele futhi ukuthi maybe if they can be donors abangancedisa wenze ukuthi imphefumuli isiliswe.
Okwakhathesi izibhedlela zikahulumende zakuleli ziyabhadalisa bonke abantu labaswelayo ngaphandle kwalabo abaleminyaka engaphezu kwama-65 eminyakeni edluleyo uye wahlupa udaba lwezibhedlela lezi ezasezigcina besifazana babelethileyo nxa bengahlawulanga indleko zonke zesibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje kube le midlalo eyisithupha ephele amaqembu engutshikilobhanga ekuqaleni kwesigaba sesibili semidlalo yenguqu yeCastle Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lechicken lalele phezulu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League lile miklomelo engamashumi amathathu ngemva kokuba ngutshikilobhanga leqembu leCape United kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu le-Triangle nalo libe ngutshikilobhanga 0-0 leli Highlanders njalo lile miklomelo engamashumi amabili lethoba munomunye okulinani lilingana lalelo leqembu le-Homine lona elihlezi kwindawo yesithathu. Iqembu le-Homine linqobele Buffaloes nge-1 kanye lahlele iqala ahlala phezu kweqembu le-Dynamos lona elihlezi kwindawo yesine lile miklomelo engamashumi amabili lethoba munombili. Kundawo yesihlanu kuleqembu le-FC Platinum lona elinqobele Chapungu nge-2 kanye njalo lile miklomelo engamashumi amabili lanhlanu lilingene ngemiklomelo leqembu elikwindawo yesithupha ele-Capes United. Iqembu le-Harare City lihlezi kwindawo yesikhombisa lile miklomelo engamashumi amabili lantathu njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Chapungu elikwindawo yothobamunembili. Kundawo yothobamunemunye kuleqembu le-Highlanders lile miklomelo engamashumi amabili lanye ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu amathathu athele ZPC Kariba ele-Wange kanye lele-Buffaloes bona ele miklomelo elitshumi lesithupha. Iqembu le-Chorocho lihlezi kwindawo yetshumi lantathu lile miklomelo elitshumi lanhlanu lona lilandelwa ngamaqembu athele Flame Lily kanye lele-Wawa wona ale miklomelo elitshumi lantathu. Emsileni wengalane kutholakala iqembu le-Dongo Sawmills lona elile miklomelo elitshumi lanye. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidliwe kumidlalo emibili yohlobo le-1-day international ngele-India okutsho ukuba ele-India yilo eselinqobe kumidlalo yalolu hlobo ngoba sekusele umdlalo owodwa ozadlalwa kusasa. Emdlalweni wokuqala obekhona ngolwesihlanu olwedluleyo iqembu le-India linqobe ngamaranzi amane ukuthi emdlalweni wesibili odlalwe ngesonto iqembu le-India linqobe ngamaranzi angamashumi ayisithupha lambili. Ngemva kwemidlalo yohlobo le-1-day international lawa maqembu azadibana kumidlalo emibili eyohlobo le-2020 yona ekhona ngolwesihlanu langelesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokuthi silibalele imbiko esiyithola ivela kini nge-email, Facebook kanye lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi edanisayo evele kumlaleli wethu uNkosi othi yena ngithanda ukwazisa ngemfa kaMduduzi Nyathu obezibiza njalo ngelokuthi ngumduduzi Ngcobo, yena obhobhele entolongweni ye-Boksburn prison kwele-South Africa. Izihlobo zikaMduduzi Nyathi nxa zilalele zingaxhumana lo Nkosi kunombolo zocingo ezithi 00267-7199-2643. Inombolo zika Nkosi njalo 00267-7199-2643. Omunye umlaleli uthi udaba engiluthintayo yilolo, kambe imithelo yonke le ekhishwa eZimbabwe kanti imali leyo iya ngapi? Ngizwa ubuhlungu ngemali uhulumende weZimbabwe ayinika izibhedlela ngomnyaka ukuthi umuntu oyedwa athole $22 kuphela. Ikambe isenzeni thina uZulu weZimbabwe? Sikhale kubani ngoba uma sikhuluma kekho olalela amazwi ethu lawa? Ngumbuzo emfuna ubhekiswe kumethuli wenhlelo zasekhaya. Ubonike asizagqibake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngoba akusela isikhathi, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Kodwa ngingakenzi njalo ngothi sikhangele ebezikhokhela. Umunicipality weHarare usungule uhlelo lokubhidliza izakhiwo azithi zakhelwe lapho kungavunyelwa khona ngumthetho eqala ngemzini waseGlenora C eHarare. Iningi labalobi beZimbabwe bebelokhu betheleka besethula amazwi enduduzo, abanye bebuthene emzini womlobi odumileyo uMoyi uMnumzana Tshenjirayove obhobhele eNorway ngesonto. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa ngilitshiya ezandleni zalabo abalinika uhlelo olwe-Live Talk. Ngu-Praxedes Jeremiah, ngisithi lilale.